thina njengenhlanganiso sikubona kukubi kakhulu amazwi akathethwe kasayamukeli uminista ngoba siconsider ukuthi izim asset yegovernment ithi abantu kumele bedingelwe imisebenzi so imisebenzi yangkhona kayikho sibona laba abantu abasezitradeni ayisikho kuthanda kwabo but ngumumo obasusa ezindlini zabo thina sike saba lamalanga sikhuluma le counseling yona ngokwayo siqophisana sidinga izindawo zokuthi kungathengiselwa nga so silokhu sikuprocess yona leyo yokudinga lezo zindawo zokuthi kuthengiselwe ngaphi kanti manje silalele uphi njoba nabonke umama uThembiso Nyoni usefuna imali uhamba ecollecta imali ebantwini bona laba abangekho emthethweni abangelazi indawo esithi uyabadingela izindawo uberegiste kuye ukuze kuthathwe i-tax ngapha ubaba uChombo uthi abantu kabaphume abangarejistanga so ekugcineni sicina thina sesingasakwazi ukuthi manje sithini silalele bani njalo bona ngokwabo bona abakugovernment it means into leyi bayenza bodwa abahlali phansi bebonisane labantwana babo ngoba singabantwana babo
kunzima yini ukuthi umuntu athole indawo yokuthengisela ngokusemthethweni
umunicipality wevu uyababhalisa lokho ebabhalisa ebafaka kuma waiting list so thina le municipality sikhulumisana ngcono noma nje iprocess yangkhona ingathi iyathatha isikhathi ngoba iyadlula kuma departments athiyeneyo awe counseling bekhangela ngezindawo zokuthi kulama toilets kokulamanzi ukunatha ngoba sike saxoxisa nale councilor sithi kungaba njani ukuthi abantu bethengise ngapha kusadingwa izindawo kwasekukhanya kuyukuthi icouncil ithi izindawo zikhona kodwa kabanamali yokudevelopa lezo zindawo like ukuthenga amapenda bedwebe amabase so thina sase sinika umbono wokuthi nxa kunjalo-ke kakuyenziwe bona laba abakhona khathesi kubhadaliswe ngelanga ngelanga ukuze imali ingene kucouncil then icouncil ibisiqalisa ukuthi iqhubekele phambili inika abantu izindawo isigcwebile kumbeni isirenovethile lakini njengokuthi kwezindawo kulamagodi kuyabe sekumele kuvalwe ngenhlabathi langesamene.